Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 13 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanuPF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ibandla leCCC alijumi lanhlanu afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lePhalamende angazavunyelwa ukuncintisa.
Abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu i-assumption ayisikho okwakhathi se-new dispensation amathuba aphiwa okufanayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla.
Abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-TCC.
Abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho owenziwa ngeviki edluleyo.
Angwaba khona ukuthi kasabonakala ukuthi vele sebemthethi sebemqatshisile njalo akasoza phinda bonakale futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ebandla leCCC alijumi lanhlanu iningi lawo engawo kobulawayo afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lePhalamende engazavunyelwa ukuncintisa. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga la afaka amaphepha awo kudale le-nomination court ngemva kwesikhathi esivunyelwa ngumthetho esehola lesine 4 o'clock ngelanga lomthethwandaba lo. Umthethwandaba ungemukela isicelo saleli bandla kuza kutsho ukuba izikhundla zamalunga edale lePhalamende ezakobulawayo ezilitshumi lambili zizathathwa libandla leZANU-PF. Umgcini ingcebo webandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa wethule amazwi okuthi baza kuya emthethwandaba ngoba okwenziwa yiZEC ukwemukela imali yamalunga la akukho emthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsaka saqala ngumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba kanjani esigabeni seMatabeleland North.
Hayi, okwamanje abantu sebeqalisile ukukhankasa. Bakhankasa kamnandi, kuthule endaweni eziningi. Kodwa abantu abakangeni sibili okuzwayo. Kusalokuthula endaweni ezithize. Kodwa sebeqalisile ukungena. Mhlawumbe ukuthula lokho abantu besagijima-gijima bedinga izimali ezokuthi bekhona ukungena endaweni ezijiyeneyo. Kodwa hatshi, akukangenwa okuzwayo. Kodwa ukungena sesiqalisile ukukhankasa endaweni ezijiyeneyo. Abantu bayagijima sibili. Abaningi sazi ukuthi bebemele nomination court yathi iqedi nomination court hatshi sebeqalisa ukungena abantu kancane kancane. Ngikhalela ukuthi yena le imviki ezayo hayi yiko lapho kuyabe sokuba ngumsindo sibili okuzwayo abantu sebegijima-gijima.
Ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele okwenzakalayo ungathi amabandla wonke ayaphiwa yini amathuba afanayo endaweni ezifana lemsakazo yabo ZBC ephiwa ithuba lokukhankasa emsakazweni?
Amathuba aphiwa amaphathi wonke sibili. Uhlupho lwenzakala nge-TCC yikuthi khona bavela bazitshela bona ngalokho kwakusenzakala ku-all dispensation ukubana iZANU-PF yele monopoly over i-information elizwe, yiyo njalo ele monopoly over i-media. So ngakhonokho abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu i-assumption ayisikho wakati si new dispensation amathuba aphiwa okufanayo njalo nje nxa likhumbula sokule 6 TV stations asevuliwe under i new dispensation lawo ama TV station amaningi akhona ngama private media houses akankasayo okungelani nohulumende kumbe bezana PF lakho futhi bayavunyelwa ukuthi behambe khonapho be campaigner ku ZBC bayavunyelwa kodwa nje abafuni ukuthi behambe besiyakhuluma khona ngale ku ZBC asazi ukuthi babe besabani ukuthi bengahamba ku ZBC so amathuba ayafanana ba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezizo
imvumo baba ever since kwaba le proclamation akula umuntu ohambe siyadinga imvumo sichaya kuphela thina singena kuphela ku ground akula umuntu uqoqoda emapolice nedinga imvumo ever since there was a proclamation that means it's now legal to campaign so kathe sisesikampena sesigijima endaweni esijene imvumo abantu bayezenzela amara labo okusemthethweni
lo ke ngumnumzana kudakwashe Musaka isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo ezancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sebhinga south edalele parliamente lokhe sikudaba lunye sixoxele lesiphathamandla sebandla lesicc umnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMatopeleland South
umumo ngapho wakhathesi njengoba nje bekukhethwa abazamela abantu kuzigaba ezitshiyeneyo amakhansila lamalunga ephalamende lomongameli ngeviki eliphelileyo kusathulisile khona lokho njalo ukuthulise kalokhu engxenye kungathathwe ngathi kuthule kakhulu kodwa hhayi ayisikho bakhona abahamba emaceleni abasebenzisa imali yokuphambanisa inhlelo zamabandla la aphikisayo kukhanya lanxa kungeladlakela olubonakalayo kodwa-ke bayazama ukuthi bathenge abantu ukuthi labo abangasuthisekiyo njengoba emaphathini lapha ziningi izinto ezikhuba abantu laba abakhubekileyo bangene ngendlela engayisiyo eyabe iyinhlanganiso lanxa kuyabe kuthiwa babizwa ngegama lenhlanganiso sizwa kodwa kwezinye indawo njengobomashingo ukuthi hhayi kunzima abanye sebelalela lezintabeni thina ngapha besingakahlangani lakho-ke lokhu kodlame olusegcekeni kusathule nje ngoba le mikhankaso emikhulu liyana ungathi kayikaqalisi nje abantu basatshaya imitshetsha phansi besenza emhlangano emlutshwane kodwa hhayi engakutshoyo ukuthi akuyahamba kuyini vele okungenzakala kuleli lizwe kungela zigwenxa phakathi kodwa kwakhathesi hhayi ngathi kuyaqhubaqhuba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezizulu
njengoba ngisitsho ukuthi hhayi imihlangano kazulu esingathi ngesilungu ngama-public meeting kayikabi mningi kodwa-ke yambona ukuthi kungantshintsha lokhu ngoba imvumo ingaba khona imvumo izaphiwa kodwa bonabo abaphethe intambo zokusinika lezo mvumo bayakwazi ukuthi kulezinye indlela ezicatshileyo abazaphambanisa ngazo leyo mhlangano ikakhulu lokhu okungenela kuthiwa i-infiltration bangene phakathi badunge abantu ngiyabona ukuthi sibili basebenzisa indlela eziphezulu zokuphambanisa imihlangano ekhona kodwa-ke hhayi sizabona sisiya phambili ngibona ngathi imvumo yona iza kuba khona kodwa kuyasetshenziswa ezinye indlela zokudunga leyo mhlangano njengoba le mithetho lemitsha ekhandwayo yokuthi ungakhuluma lokhu uyabotshwa landani angithi babethi yendlebe ukuthi ubani uthe abesebotshwa-ke kutsho ukuthi imvumo ingazibe khona kodwa sekulokuzithiba kwabantu ekukhulumeni ezinye izinto okumele bazikhulume kuleyo mhlangano ukunika umuntu imvumo yotenze umhlangano wena umfakele umjibila kuyafana nje lokuthi imvumo yakhona hayi asiyomvumo ele ntandokazi phakathi
alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla lesicc obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda Lokhe sikudaba lwezokhetho ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla njalo sebenikezwe amasamanisi ngoba bebikwa bephula umthetho ngokuzisayinela amaphepha ayikhomba ukuthi banikwe imvumo ibandla le-CCC. Lokhu kuvezwe isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Chiriyelenga. Uqhubeke wathi bathathu kuphela abalandela isixwayiso semandla basusa amabizo abo kuluhlu lwabancintisa abavela endaweni ezibalisa iMaswingo, Harare leMarondera ababikwa belobe incwadi zobufakazi balakho ezama affidavit. Abanye ababikwa bengelamvumo yokuncintisa batshela iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngokuncintisa bemele iCCC ngoba bakhethwa ngumphakathi kodwa ibandla leli lizazifunela abanye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Ellen Chiriyelenga obona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla leCCC.
Labe silohlelo lokubonisana lama candidates ethu avela endaweni zonke elizweni ukuze sincedisane ukuthi ku campaign leyi kuyasetshenzwa njani sibancedisa njalo in terms of ama strategies. Ngakho ke lolu uluhlu labantu abaphumelele ku nomination process nxa luphuma luzasinceda kakhulu ukuthi sibe le confirmation ukuthi kumi njani in terms of ama candidates njalo kulodaba olunye oluhluphayo olamadabu candidates lapha esibone khona abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo leHarare leNkayi lapha abantu abafoja ama signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla leTPC kodwa bengathunywanga libandla njalo abanye bakhona ngabantu esingabaziyo nxa sikuzisisa indaba yangkhona sibona ukuthi abanye bakhona ngabantu abezanu PF. So ngelinye udaba esizama ukululungisisa nezekhi ukuthi udaba lamadabu candidates lulungisiswe izekhi siyibhalele incwadi yasiphendula yathi hayi bona ngokubona kwabo akula lutho olwaphambanisekayo abana sizathu esizabayenza singabayenza ukuthi abantu laba abamadabu candidates aso bantu bebandla kodwa sibona ukuthi kulokwekethisa okuthize njalo udaba lolu sesiluhambise e-court amalanga amafithane alandelayo sizahamba e-court sisiyabonisana ukuze inka i-court ilungisise udaba lolu njalo sikhuluma kunje so njengebandla sesifake i-police report siripota laba abantu ngoba bayenze ubugebengu lokhu ngesikhiwa abathi yifraud. So indaba le isesemthethweni njalo kuyisifiso sethu ukuthi nxa sesisiya ethethweni abantu laba basebekhithiwe kuballot box ukuze bengakonfuse abantu.
Kahle kahle bangaki abasuse amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa labo elithi bekungafanelanga bencintise njalo lilobufakazi bani?
Phakathi kwabantu bonke abafaka amaphepha abo besithi bamele ibandla le-TPC bengakhethwanga libandla kulabathathu kuphela abavumileyo ukuwithdraw amaphepha zabo iningi bayalili njalo nxa sikhangela ngasemthethweni ilanga lokuwithdraw liphele izolo i-17 days ikwana so kutsho ukuthi osokusele ukuthi indaba yangkhona ihambe e-court njengalokho esesikwenzile isamanisi amasamanisi sibaphile njalo sesimelele abezomthethandaba ukuthi bazayihambisa njani indaba yona leyi and okumqoka esikubonayo ukuthi abantu laba ngabantu abathunyiweyo ukuzobhidliza ibandla le-TPC ukuzobona ukuthi kuba le-confusion phakathi kwama voters ngelanga lokhetho ukuze kukhona kungasoze kukhona kukhanye ukuthi umuntu omele iTRIPC ngiphi. So ngabantu ababhilizayo njalo sibonthi ngabantu abayephule umthetho, yikho sezisithi indaba yangkhona ayihambe kube umthetho wendaba. Sibone ukuthi izahlazulula njani ukuze abantu beZimbabwe benelise ukukhetha inkokheli abazifunayo kungela confusion phakathi.
Lo-ke ngonkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezisebenzi sikahulumende umnumzana Paul Mavima uthi ngamanga ukuthi izisebenzi zizengezelelwa iholo kunsukwana izilandelayo, isithi uhulumende ingkhona izahlala phansi acubungule lolu daba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi ngamanga ukuba umnumzana Dalubuhle Ngwenya ohlala eBarberfield uthengisa abantu. Amapholisa athi imbiko ekhomba lokhu isabalele enkundleni zokuxhumana ukubangele ukuthi bagcwayisise, kodwa bathola uNgwenya emsulwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani khona ngabe umtunga sicela ngicela bonke abantu beMathebeleland bevotele iMRP yama councillors njengoba ekhona ama MP sivoteleni iMRP ngoba siyabona ubandlululo olukhona lapha elizweni lakithi alupheli. Abantu besishoneni vele kabafuna abasindebele, sizimeleni sodwa lati kati kuyini esikufuna machona lenyabonga yemumpofu.
Studio 7 ngabe linjani ndawo zonke, siyabonga usethelela uhlelo, siyabonga uhlelo Studio 7, sibonge laphana usihlazela ngezombusazo ukwazile izwi lakithi limi kanjani. Kodwa hayi sizame sithi siphelelwe ngamandla isizama ngendlela zonke ukuthi manje yenza amaqhingayo okugebenga, kanti hayi siphelelwe ngamandla yabona umlilo ozayo ukuthi uyashiya kuphela. Sithi phambili ngokuvota 23 August sambeni maZimbabweni sevota, sikhipheni zana. Okhulumayo umfuka Bhoqo andana senyama Ndlovu, sithi zana iphume.
Ungabe unjani Msakazi nabalandeli? Ngihlala edabeni bengibheke ama candidates lawa afuna ukuba ngama president for ukhetho luka August. 11 yawo wonke akula i1 even 1 iNdebele, ngitshela ukuthi amaparty wonke lawa akula even iNdebele li1 ebelingaphakamisa isandla balisupport bathi hayi cela usimile. Hayi bafethu, ayike abake ukudlala ngathi. And even yena le-CCC abantu abagijima ngayo last week lo mama lo othingo Shiriyedenga obethi yena abantu abafaka abayenza ama double candidates ababazi, but namhlanje sebesithi abantu babo abayenze ama double candidates abahambe baye withdraw amagama. Why abantu laba benganaqiniso kanje? And into ye-1 engalixwayisayo nabantu bamaNdebele ukuthi zamani ukuthi lize lilandiqunywe phakathi, ukuthi lizoqunywa phakathi MRP orobani okusalayo ezilongo ilizwe lingaqonwa ngaphakathi. Ukukhululeka angeke lezele ukuthola, izohlala igijima ngemva kwabo laba bantu until lezulu anizeni. Ngiyabonga Msakazi.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela laba abalalela. Hayi siyabezwa umhlanga bathi bazange bephandle kuthi ukulawayo, but into kumele bebeyazi ukuthi last year kuma by elections ba contest ebemeli MDCA bayala ukuba ku CCC bebona ungani njengoba ibandla lile 2 months abantu abasozive vote bakontesta badliwa futhi ngabantu be-TCC. So bathe sebebuyile abakhulumanga ukuthi thina sesiphenduka babhalela iMDC ukuthi hayi thina sesiphumile bekwasi vele iMDC livele ihlupha ku-TCC that's why kuphunyiwe. So abayenzanga njengabegwanda ababhala incwadi. So bazayamukelwa njani befakwe? Bathi sebefakiwe buyimonzo rekusefuna abantu baqase ukuhlupha futhi. So that's why bevalelwe phandle lokho ukuthi bethi yeke ubuya abantu beHarare. Vele asikusebenzi kunjalo umuntu vele enxa engafakwa ngikhuluma intando yakhe kodwa akanyeka zathi thole nzima ngibandla lezana uPF. Kathetha nje yabona umnanga kugcinile ukusayina umthetho lo. After ama elections uyawusayina ke ungasela umuntu okhuluma ngezana uPF wonke umuntu usazohluphe. Lokulutha bazluthela benza intando yabo abantu bahlupheka abalanda.
Yes, Studio 7, Studio 7 linjani. Aleke ngiphawule ngendaba yesisi indlela othwa abantu bakhala ukuthi kubhalisa abantu abayithula. Umuntu okhulumileyo kade likhuluma laye lapha othe okobulawayo, uthe ngokobulawayo sokufaka abantu beHarare. Bafakwa njani abantu beHarare kobulawayo? Yazi la esisi ngathi ilesizayo kancane. Sisile ngathi lesizano kancane leyo sisi yakhona ngoba hayi isicina thina singasathembi sesisithi ngcono kube ngumthwakazi ngoba linto vengani into ziyarara phakathi into othiwa icele ilungiswe iyarara vele ayiqondanga vele nje isisi iyizano kahle into nje khona nje hayi la bantu amashona vele ahlale ngamashona kusoze kujike lokhu
linjani emsakazweni linjani emsakazweni kastudio 7 indaba ye-TCC le inzima le i-TCC ibandla le ligangile manxala izo thatha abantu abavela eHarare zobafaka kobulawayo bebe yamakhansila kathi abantu bakobulawayo bayangaphi simzwile ubabulo kade ekhulume ekuseni lapha lo Ntungamile Nkomo lo obesisidiye usekhitshule katshana kwathatha umuntu weHarare wafaka kubukhansila hayi hayi sicela ukuthi ibandla leke lihloniphe abantu mani umuntu lo muntu kabuse lapho ohlala khona ungasuki emzini wakho uzobusa kwemzini wenye indoda kathi uyabusilo indoda le iye ngaphi uma suzobusa emzini waleyo ndoda kathi so ibandla lesicela ukuthi ke lihloniphe abantu umuntu lo muntu kayebuse lapho ohlala khona angeke sithathe umuntu emathebuleni siyemfaka eHarare sekuthi ukhansila le akwenzeki lokho abantu beHarare kabazibambele umnotho wabo so i-TCC kayingangeni isitatus sezani PF lesi singcolileyo lesi sifuna ukuthi umuntu lo muntu abuse lapho ahlala khona amakhansila onke laba asindebela sekhitshule katshana wafaka amakhansila vele eHarare hayi asikufunde kuganga lokhu
alibonani salibonani Studio 7 linjani basakazi hayi thina siyaphila sikhona hayi khona apha ezimbabwe siqanjelwa amanga umnangagwa umnangagwa lamanga madoda ezekhulume lokuredio ukuthi sizanikwa imali esiqambela amanga hayi into yangaze ngiyibona hayi siyangekile thina abadala ngiyabonga
linjani basakazi linjani basakazi siyalithanda lonkuthanda lonke hayi 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 i-TCC kati wayivoxavoxa so isidonselana njengamasaka abantu ababangamasaka omumbu kabananzelela izanu izanu ayifuni ukuthi i-TCC win ayifuni ukuthi izanu bayazi abantu ukuthi vele ilokugebe ngaphakathi kathesi abantu babula indlala hayi lati amandebele mani labanye abantu mani basindebeleni sithande ezinye izinto mani ezingasozozisize mani abantu wayi bengananzeleli mani hayi mani nanzelelani bantu besindebeleni wayilithanda ukuvotela izanu so wayilithanda ukuvotela izanu sukani kuzanu mani mashona lamandebele yekelani icabinet kamnankagwa yonke iyodwa mani hawu mani hayi sukani mani hlobo zama sukeni labana abantu mani lidlani kakuzanu lidlani kuzana abantu bakhala badubeka lezo Ezra Jesus Banda bekhuluma asivoteleni i-TCC kuphela abantu asibambaneni sivoteleni i-TCC sonkeni sonkeni asisukubeni ngobuningi bethu bayekeleni labo bantu bengazi bavoxavoxe i-TCC kodwa ninayazini ukuthi liqondanga siyalicela mani badala lingenza so lizobona izani ngaweni sifuna ukukhuluma sonke sisemazweni like lizwe ngendlala ngoba lizodubeka lizobona singake size silithumezeleli leyi audio ayihambe singake size silunike lutho shiyani ugawula votele izanu kuphela lina elisekhali elisemaruzeva elisemadrobheni eliwazi ukuthi lidla ngapha egoli sitshiswa sibulawa hhayi sukani kuzanu lonke elikwazi ukuthi abantu abenu basemasayi iphethi yakwezilwane iphethi yakwemfula yekelani ukuvotela izanu yekelanini siyalicela abazali siyalicela lonke ungabe ngumzali wuphi kuphi kwendawo uselwagwela from kuphi kuphi yekela hambani ku-TCC lonke
Studio Stephen Studio 7 livuka njani mina lami igama ngu-Adolf Shaba mina ngithanda ukukhuluma kumalunga akithi e-TCC asikhonsentreteni siyaphambili manje asinyatheleni ngamandla ngoba sokuseduze lapho esiya khona asikhohlweni yilaba abantu befazi laba ama-independent amakandidensi lawa asayina azithi ngawe-triple C yona esazi sobala ukuthi akakhethwanga libandla um afana nale ndoda ebikhuluma ku-studio 7 izithi yona ngekawadi 1 kobulawayo. Ngiyamuzwa le nkulumo zakhe azilokhuzayo ngezokufuna ukuhlukanisa abantu. Uzokhuluma ngo-Eric Gono ka-Elobengula Magwegwe ngoba laye wakhethwa ngabantu ethi kazange asayinelela ubantu. Kunezizathu zokuthi abanye abantu bakhitshwe or nampo Monzora sesehluleka nje, uhlulekile nje nokufilda even one candidate. Funa ukuba yilokho zeni imbuzi edla yodwa kodwa hhayi ngike azathola umuntu ngizana ngeke isize ibe lesifiso sokuthi imsebenzise ngoba kaselamandla uvala ulezi ufana ne-barriers check.
Linjani emsakazweni, linjani emsakazweni ka-Studio 7 Ntungameli Nkomo, hhayi siyayibonga, siyakubonga mfowethu, usifundela kahle izindaba, hhayi siyabonga mpela, siyihlale uyibambe njalo. Uyazi ukuthi ngizwe inkulumo kababa lo ifikile Mbalula lo, ababa lwana ujwayela abantu lwa laphana singathi ubengakhulumi laphana ubewumane uMbalula lapha. Thina abantu bagcwele South Africa babalekele iZANU PF yakhe le oyivikelayo lofikile Mbalula wabaloka kwananga lo. Thina sifuna abantu bebuswe ngendlela yena i-ANC yakhe ibusa kahle abantu, yikho abantu bakhe bangabaleki kwamanye amazwe. Yena uzodifenda ibandla leZANU PF. Baba sizecela ukuthi usihloniphe kancane, cela usihloniphe mpela. Sibuye laphana-ke kuma-election laphana, abantu kabangakhohliswa iZANU PF, kabavotele elinye ibandla upresident, elinye ibandla nothi iZANU PF. IZANU PF sibakhohlisa kakhulu abantu, sifuna utshintsho. 43 years lokhu kukhohlisa into eyi-1, hayi ayiphumi ibandla leZANU PF leti yabo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho wenziwe ngeviki edluleyo. USevei Slovonika loValeri Gerasimov babikwa bengazakali ukuthi bangaphi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba Kandi, ngibona ngathi kulohlupho lapha ngoba ungakhangela kuhle kuhle sibili ibutho leRussia leli alikaze lifike kusona lesi sigaba sokuthi kekuze sokuthi kube lo mvukela ukuthi kuthiwe khona ibutho, ingxenye yebutho iyavukela umbuso njengalokhu. Angikholi ukuthi kuke kwenzakala ngaphambili lokhe baba ilizwe, ngingazi njalo kusiye emuva. Kodwa-ke okwakhathesi kukhanyile ukuthi nokulohlupho. Kangimangali-ke nxa kungathi kuzwakala kuthiwa khona omunye ukhomanda owebutho kabonakala. Angabe ngabonakala ukuthi ubonile ukuthi kuzakuba khona ubuzima lapha wahle wabaleka, kumbe kungenzakala ukuthi kungaba khona ukuthi kasabonakali ukuthi vele sebemthethe, sebemcatshisile njalo akasozaphinda abonakale futhi. Kungenzakala ngoba iRussia iyilizwe elikhokhelayo nxa kusiza kulokho okuthiwa khona i-authoritarian rule, iyilizwe elifundisa amanye amazwe ukuthi kwenziwa njani nxa umuntu angenza njengakhona lokho. Mbona ngathi kuzaba lobuzima sibili obukhona obuzabe bucatshile esingasoze sibubona.
Ngokubona kwakho ele Russia lokhu leli lizwe eliqinileyo yini nxa sikhangela umvukela lo owenzakeleyo?
Yebo, ilizwe le Russia yelokhu eli lizwe sibili eliqinileyo ngokubona kwami. Kodwa-ke kukhanya ngathi kungabe kulishekhile sibili ukuthi kulihlukumezile khona lokho okwenzakeleyo ukuthi amabutho ahlamuke. Ngoba ungakhangela leli butho elihlamukileyo, libutho ebelivele lingathi liseduze kakhulu lomkhokheli weRussia uPutin. Ngoba ungalalela kuhle belisebenzisa ibutho leli ukuthi liye khona le e-Afrika liyediliza, liye khona le Middle East liyediliza, anti khathesi beselifake lapha e-Ukraine ukuthi liyediliza. Kodwa-ke angazi ukuthi khonapho lapho kusuke kwathini e-Ukraine lapha kungathi impi yakhona le e-Ukraine ifuna ukukhathaza ngoba angithi ekuqaleni wayengathi uza kuthi yanga nje ephekela abantwana manje nanku umnyaka usuchaya nazo inyanga sezingathi 1 year 6 months 1 year 7 months kunapho lokho kulwiwa so phambili ngale kungathi akusalunganga kuhle ngiyabona ku front line ngale so mbona ngathi khona ukwelixegisa ilizwe leRussia ukuthi iyalehlula impilo eUkraine yiko kwenza ukukhanya ngathi ubu superpower balo bungathi sebungathi buba lo mbuzo kancinyane ukuthi kathi behlulwa yini ngoba so babesebenzisa ama drones lana besebenzisa isikhali ezinkulu besebenzisa lokho kodwa ukukhanya akusachayi izinto lezi azisachayi sezichaywa ziphezulu yiko kungathi kakusakhanya ukuthi benza phambili.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lolamhlanje. Igama nguChris Gande libele mpela viki elithukela asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa zikhona ke nsuku zonke kusihlwa ngo 7:30.